Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolesihlanu mhla ka 12 kumbimbitho 2021 ngontungameli nkomo endabeni sekuseni lamhlanje
amanesi ayabuya mbitha ngambitshana ayabona abanye bayaza kusinika lako futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona
kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu-18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Abahlaziya ezombusazwe labalwela amalungelo bathi umfutho wegugurawundi uzaphela kuphela nxa uhulumende ngaluphatha kuhle loludaba njalo axolise. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu amane lamachumi ayisishiyagalolunye lambili 1492. Asebefunyenwe belayo bona sebekunkulungwane ezingamachumi phose amane 36,377. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi lanxa abongi bebekhanya bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-coronavirus ngoba bengayithembi, abanye sebesiba lesibindi sokuhlatshwa ngemva kokubona kungelalutho olubi osolwehlele labo asebehlatshiwe. Uhlelo lokuhlaba abezempilakahle lezinye izisebenzi ezimqoka ijekiseni elungiswe kwele China luqale kumaviki amathathu edluleyo njalo inani lalabo abavuma ukuhlatshwa lilokhe liphansi. Okwamanje sokuhlatshwe inkulungwane ezedlula ezintathu 35,900 kuphela. Kodwa isikhulumeli seZimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi ongumongi utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ukungabi khona komthelela omubi kulabo asebehlatshiwe sokukhuthaze yena labanye ukuthi labo bavume ukuhlatshwa.
Amanesi ayabuya mbitha ngambitshana ayabona abanye bayaza kusinika lako futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona. So kathesi bayahamba bayavaccinatwa ukuthi vele babone ukuthi akula umuntu uyagulayo kathesi ukuthi wahlatshwa i-vaccine leyo.
Kodwa ulwazi elaluludinga lisithi ngabe uhulumende uqala abafundisi ukuthi kuyini laluthola yini?
Siyabona ukuthi abantu vele bayaqina bafunda i-vaccine yedwa like usiza ama-health siyazilabela okunye lendlu ndabo futhi yokuthi vele bayabona abanye bavaccinate kuhlolisa kungela ama side effects angifuna ukuthi kule umkhuhlane yaphuma ku vaccine leyani so kathi abantu bayazihambela bebele ba vaccine ama youth workers ahamba ahlale kuphela yikho kubangela ukuthi bahambe labo bahlale I vaccine leyani
ngathesi sokuhlatshwa abanye abongile sokumile yini mbe labo baqhubeka
hayi bayaqhubeka phambili bahlatshwa ningayo ukuthi vele inamba yangifuna vele ayingabi inamba yenkulu inamba yemfane ukuthi bayabuya ama-one ukuthi bahlatshwe so vele bayaqhubekela phambili siyaqhubekela abantu bahlatshwa ama-youth workers njalo futhi laba i-second phase bayangena khonapho
kodwa singathi baningi yini abenhlanganiso yenu asebehlatshiwe nxa belitshela
kathesi singathi abalutshwani asing abangabi babane but sisukangela sibone ukuthi inamba izokhwela yini nendawo yokuthi vele since abantu bayahlatshwa kuyahamba njalo ukuthi abantu bazofuna ukuzivikela babone ukuthi vele ivaccine leyi akhulu into iyabangela umzimbeni ukuthi kule abantu bayagula ngendawo yevaccine abaningi ngibone kule amakhandeni kule Princess Margaret ngenye yantawazi kule amaklinika amathathu avuliwe kathesi ukuthi ancedise abantu bahambe bahlatshwe ivaccine leyani because ekuqala vele kwenziwa kwezindawo ezincane ama-centre hospital like i-UBS ne-UTU ngokwayenzwa khonoko
Umnumzana Anthony Majongosi sikhulumele senhlanganiso yabongi iZimbabwe Nurses Association. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu-18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwesi. Kumbiko awethu le kumahola asanda kwedlula uBiden uthe njalo ngokusebenza nzima kukahulumende wakhe kusiyaphela uNkwenkwezi elemelika lizabe selilamajekiseni anela umuntu wonke kuleli lizwe.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Ngizalaya zonke izabelo lezihlengi zeMelika ukuthi ziqale ukuhlaba umuntu wonke ofunayo kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Kodwa akuje ukuthi umuntu wonke uzahle ahlatshwe khonapho khonapho. Kuje ukuthi uhlelo luzaqala khonapho.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
UBiden ucele njalo uZulu ukuthi alandele imigoqo yokwenqabela lomkhuhlane efana lokugqoka amamaski wathi kungenziwa njalo umkhuhlane lo wehle kakhulu abantu bengavunyelwa ukuthi bahlangane bengamaqembu lemideni ngelanga likazibuse elinazwa mhlaka 4 kuNtulikazi.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus.
Ngiyalithembisa ukuthi ngizakwenza konke okusemandleni ami. Angisoze ngiphumule size siledlule leli gciwane. Kodwa ngidinga usekelo lwenu. Ngifuna lidlale indima yenu lani njengezizalwane zeMelika. Ligqoke amamaski njalo lilandele yonke imigoqo. Lihlatshwe amajekiseni. Sineza lokhu sibambene. Sizakwenelisa ukunanza ilanga likazibuse sihlangene
and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi kuhle kakhulu ukuthi abantu nxa bengabe belesifiso sokuthi bathole lawo maJackson laye njalo esenza umsebenzi omkhulu ukuthi abantu bawathole. Ngibona ngathi kuyinto enhle ngoba lokhu kunikeza ithuba labo abalesifiso sokuthi bawathathe lawo maJackson nxa kuyikuthi ayavikela umkhuhlane ngoba sibonile ukuthi lolu bhubhane luthathe imphefumulo emningi kakhulu. Njalo ngiyeke sikujabulele ukubona lo mkhuhlane suphenduka futhi sesibuya sisiyahlala ezindlini esingasakwazi ukuya ngaphandle abantwana bengasafundi. Lokho kuyenza ukuthi silahlekelwe ngumnotho omningi kakhulu kanti ke abantwana balahlekelwa isikhathi esiningi sokuthi bake bathathe isikhathi beqhubeka ngezifundo zabo ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ukuze kusasa babe ngabantwana abalolwazi njalo leziphiwo ezandleni zokuthi benze imisebenzi etshiyetshiyeneyo.
Uthe uBiden abantu bengaqhubeka besiphethe kuhle besenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane wehle mpela mhlawumbe bengavunyelwa ukuhlangana ngelanga likazibuse. Kodwa ubona buqhubeka yini lobu buvelo ngoba sibona kwezinye izabelo ezifana lakhona ngapho eTexas abantu kabasaphoqwa ukuthi bagqoke amamaski.
Msakazi, okokuqala ngiyambonga kakhulu uMongameli uMnumzane uBiden ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beqhelelana njalo baqhubeke begqoka ama-mask. Noma nje sibona ukuthi amanani omkhuhlane we-COVID-19 ayehla, kakutsho ukuthi umkhuhlane usuhambile. Umkhuhlane usasekhona. Mhlawumbe le mzamo ebesiyenza yokuqhelelana ukuthi gqoka ama-mask yiyo ebangele ukuthi umkhuhlane wehle ngoba abantu besebelokwesaba bebona abantu mpela bebhubha. Ngakho ngibona ngathi wenza uMnumzane lapha mpela nxa ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke besenza lokho kade kuxwayiswa ngesikhathi lapha sile lockdown. Kanti ke ngibona ngathi futhi ububelo lobo sesibunikezwa ukuthi abantu bangakhululeka ukuthi mhlawumbe bavule amabhizinisi njengoba kuyeza phela ilanga lenkululeko ukuthi abantu bazovunyelwa ukuthi bahlangane ngokholiswe njengenjwayelo eminyaka edlileyo. Ngibona kuyinto enhle kodwa lokhu ngibona ngathi kusangenza futhi ukuthi kubuye kuvalwe futhi ngoba sibona abanye lapha sebehle bagijima bathi hayi ungasagqoka imaski. Ngibona ngathi asonto endleleyo.
UMnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abacubo ngula ezombusazwe kanye labalwela amalungelo kaZulu bathi ukufuthelana phezu kokubulawa kwenkulungwane zabantu eMidlands laseMathebeleland ngesikhathi seGugurahundi akusoze kuphele elizweni nxa udaba lolulu loke lungakalungisiswa. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso yeibhetshu likaZulu enkundleni exhumanisa abantu bekude eZoom izolo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Besidingukuthi abantu bexoxisane ngodaba lolo ngoba ungakhangela iminyaka yonke leyi engu-37 isenzakala lalapho sidlulile abantu abatholi ispesi esi-enough ukuthi bexoxisane ngakho njengamaZimbabwean. Yikuzathola ukuthi eza kuxoxwa ngabantu abasemathebeleland esithi abantu bempumalanga basibulala kumbe nabantu bempumalanga ilizwe lidabukiyene ngendaba leyi. So sizamile ukuthi sidinge izikhulumeli ezivela empumalanga lezivela entshonalanga. Kodwa kulento kodwa enginanzeleleyo umuntu oda evela empumalanga lode evela entshonalanga balento yodwa abayikhulumayo ukubana uhulumende waqeda abantu bakuvuma wonke lokho. Kodwa lokuthi uhulumende indlela asebenza ngayo ukuthi kulungiswe lolu hlupho akatshengisi ukuthi ungumuntu ozinikeleyo. Bonke nje batshengisile ukuthi lulungise kanzima lolu daba ikakhulu ngendlela ilizwe lethu eliyilo lona ukubana abaphetheyo balo kebephetha amandla. Lokhu kureyizwe ngumnumzana uBere okhulume ngokubana ikhomishini ingani ilamabatha kwazokukhulunywa la ngumnumzana uWilliam Mpofu. Izikhulumi zonke nje bezingani ziyavumelana. Mbona ngazathi amaZimbabwean wonke across the tribal divide bayavuma ukubana uhulumende okhona kunzima ukuthi elungise udaba lolo ngoba engumbulali njalo elokhu engafuni uku-acknowledge.
Lina njengebhetshu likaZulu ukuhlanganisa abantu elikwenzileyo libona ngani ukuzaphathisa njani kumizamo yokulungisisa lolu daba.
Ilizwe lethu lizoze libe likuthula, so uma lingalakuthula kulabanye igazi labo elikhalayo, kunzima ukuthi ilizwe liphumelele. So mbona ngazathi injongo yokuthi asikhulumeni yikuthi abantu sikhiphe okwesabana, sihlaleni phansi sithi njengabantu kuyini esikubona ngani kufanele sikwenze ndawonye ukuze ilizwe lethu libe lokuthula, lingaba lokuthula lizaba lengqobela phambili. Kodwa lokuyana ukuthi kulomunye okukhuluma ngomunye kodwa singakhulumisana, kakusoze kusakhe isizwe. Okuluhlupho yokuthi okudanisileyo yokungaphatheki kwe-commission ethenge last minute ngemva kokubana yayithembisile ukubana izaba khona yathi silokunye. So uyazibuza ukuthi kuyini okuvelileyo okwakungekho, ngoba silensuku sakhulumisana labo njalo babethembisile ukuthi bazaba khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhejuli kaZulu. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi uyalulungisisa udaba lwegugurawundi lolu esebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo kanye lenkokeli yosiko. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ithi kule mali ebhadalwa izakhamizi zakoBulawayo eqondane lokuthuthukisa inhlelo zamanzi efika phose izigidi ezimbili 2 million engacaciyo ukuthi isetshenziswe njani. Imali le ithathwa kumithelo yedola linye ngamuzi ngenyanga. Inhlanganiso le ithi yabuzisisa umasipala phezu kwalolu daba kodwa ayizange ithole impendulo ecacileyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Kumbulani Maphosa.
Udaba luqale mhla ka 2 February lapho sabhalela khona iBulawayo City Council incwadi lembuzo engu 7 sidingisisa ngokuthi bathola ngapi imali yokulungisa umgwaqo lendaba zamanzi. Kwakulombuzo lapho sasibuza khona ukuthi kule mali ye pipeline leva babeyithatha ezakhamizini idola ngenyanga abaqala ukuyithatha ngo-2009 yaya ngapi, yaba yimalini njalo yasebenzani. Basebesiphendula ke mhla ka 10 February basitshela ukuthi bathola about 6.9 million bayisebenzisa e-Epping Forest. Mhla ka 11 February sababhalela njalo sibabuza ukuthi hayi indaba le ngani ayisacace, ngoba ngo-June 2020 u-engineer Smela uphume ku-news esithi iBulawayo City Council yabhadala 4 million for lot A e-Epping Forest and 1.1 million for lot B okuba yi 5.1 million. Sase sibabuza ukuthi nxa sikhasa practice ku 6.9 lelithi layithola kule 1.7 million engezwakaliyo ukuthi isebenzeni njalo iye ngakho. Okwenza sicabangela ukuthi kungani akusahambi kahle ukuthi bathatha amalanga ngu 8 kuphendula imibuzo engu 7 ngezimali, kodwa sokuthetha inyanga egcweleyo ukuthi baphendule umbuzo owodwa nje kuphela. Sesizibuza ukuthi kanti kuyini osokunuka santungwana. Sokutheni ulimiso lubophekile abantu bengasaphenduli umbuzo olula kanjena?
Manje ungasitshela ukuthi udaba lolu seluluhambise ngapi?
Esesikwenzile okwamanje ukuthatha udaba lolu salusa ezakhamizini, satshela izakhamizi ukuthi kule ndaba ye 1.7 million engacaciyo uBulawayo City Council angafuni ukusicacela ukuthi isebenzeni, yenzeni njalo futhi ingathi. Ngokwesekelo sombuso weZimbabwe kumele basinike le information ngoba iconstitution ithi kulolungelo lethu ukuthi sibe layo. Ngaleso sizathu ke sesihambise kuzakhamizi, izakhamizi seziyothatha inyathelo ngayo lindaba. Kuvikelizayo nje zabona kuzabe kule petition eyezakhamizi ngalolu daba esizayihambisa kumeya lama councillors akoBulawayo, ngoba yibe sabakhethayo sibakhethele ukuthi basimele babone lokuthi impahla yethu, le mali yethu, lezinto zethu kwenziwa kuhle.
Zona izakhamizi ziyazwisisa na udaba lokuthi imali yona le yizo eziyisusa ezambeni zazo?
Izakhamizi ziyakuzwisisa ngoba imali leyi ngesikhathi iqala ukuthathwa council yabuye ezakhamizini yazocela ezakhamizini yachasisa ezakhamizini ukuthi imali leyi izasebenzani izaba imalini kwaba lokuvumelwana ithe futhi imali leyi sisuswa ukuthi eEpping Forest council yabuya futhi ezakhamizini yazocela ukuthi hayi imali liyana besicela ukuthi siyisebenzise laphana so izakhamizi ziyakuzwisisa yikho sithethe sibatshela basebenza hayi nxa sebesehleka kuphendula asibapetitioneni ukuze ngoba banemlando ukuthi basiphendule ngoba imali le bacela kithi ukuthi bafuna ukuyithatha bacela kithi ukuthi bafuna ukuyisebenzisa so kumele ke nxa sesibabuza ukuthi bayisebenziseni bangavali imlomo so kumele baphendule
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebele Land Institute for Human Rights. Sehlulekile ukukhuluma lomeya kobulawayo kanye lezinye iziphathamandla zikamasipala wakhe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulamapolisa amabili alaliswe esibhedlela eGweru ngemva kokudutshulwa ngamasela angenele omunye usomabhizimusi amtshontshela imali lemota yakhe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabasolwa abamiswe enkantolo izolo besetheswa icala lokuntshontshela inkampani TM Supermarket izigidi ezingamachumi amabili lambili $22 million ngemva kokuqambela iStewart Bank amanga besithi bangabaqondisi balinkampani ababona ngezemali ababili laba ngumnumzana Tonderai Celestio Chagweda lo mnumzana Wellington Jombe bazaphindela emthethweni Tandaba njalo namuhla lapho uzahluzwa khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebail. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngene phakathi kwestudio 7 bakithi ngene igama lami uPhumlani Vundla nami ngithinke impeke mhlawumbe kukhona okuncane ngezwakala bakithi isikhala ogovernment mayethi izikolo zivulwe bakithi izikolo azivulwe ngempela abantwana nini behlezi bengafundi kodwa kube nezivikeli ke zokuthi abantwana namatisha bengabanjwa umkhuhlane siyakuvumela lokho okunye okwenza ukuthi amatisha angafundisi kahle abantwana idola lakithi bakithi idola lakithi alihlali limi ndawonye njalo nje ngelanga liyehla njalo ngelanga liyehla alikhuphuki libe lamandla liyakhula nje njalo lihlala likhula kodwa ukukhula kwakhona kuhlala kuloku kukhula ye lifana lenkomo lifana lenkomo zasesintwini lalo sesizalibiza ukuthi idola lasesintwini uma kungukuthi liyenza kanje inkomo zasesintwini ezethu noma ungaziveka zibe khona ngekhaya zibe ngu-15 ziyahlala zilokhu zingu-15 zikhula kodwa zizinhle zikhula uma usuthi uyathengisa akusathengisiki kuyinkomo khona kwesinye isikhathi uzigcine uthatha kugula kusifa kugula kusifa susihlalo nehistory yokuthi wena wawunenkomo ezingu-16 ya siyacela ukuthi ugovernment wakithi akalenze idola lakhe liqine kube yile hlaya liqinile kwenzela ukuthi abantu abafundisa laba abantwana abashusa phansi abantwana laba ukuthi babe ngu-president basezimbabwe kusasa amadokotela basezimbabwe kusasa babe ne-power yokusebenza uma engaligcina nje noma for 2 years lingazanga likhule idola lasezimbabwe abantu yathiwa bejabulile bonke ezweni ya bayabesazi ukuthi kunemali ezimbabwe ya but uma lihlale lokhu liyehlile akula mali ezweni lakithi bakithi ye sithi sisame nje khonapho kungalungiswa ngenale indawo yomnotho ye kungaba ngcono kakhulu ngoba akwazi ukuthi uma uholile ungakwazi ukubhadala irent ungakwazi ukubhadala wonke nje ama-services empilo yakho then uza kusebenzeni awukwazi nokubeka imali yebo abantu westudio 7 nonke pepe nalo umculi lo uchai reggae so ngathi ke ngalala kahle khulumayo nguPhumlani Vundla sabenza komuke bakithi ngaphansi kwaba kumasenja yabonga
umthakazi omuhle ngiyabonga ukuba semsakazweni we-Voice America. Igama uThandazani, uzala indoda yakwaNcube uBhezeniya Ncube. Yebo, odakwa eseBhumane enkayi osikhokho. Ngibonga kakhulu kuziphathimandla, ngibonga kakhulu inkokheli yethu uMqondisi Moyo, bese ngibonga kakhulu inkosi yethu uBulelani Lobhengula oyena oyenza sigqugquzeleke ngempela ukuthi hayi ngempela umthwakazi into ephilayo, into futhi ezosikhulula. Ngiyabonga kakhulu bathandekayo, ngithi phambi ngomthwakazi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani. Sizwe sakithi, sizwe sikamthakazi Mbikile la, Mshandam la, Sibelane khonale kwelakithi entshona la. Nginobona lapha nombuzo lowo ngifaka, ngibuza wona ukuthi njengokuba kwaba nabantu abashonayo bawafa kabuhlungu ngesikhathi se-Kugraund 93, abantu abaye bephoselwa emgodini bezimayini and kwaziwayo ukuthi baphonselwa kuphi. And uma ngibheka uthi ilizwe manje selinoprezident onguyena onguyena owayengumastermind wayekola ithimba lona leli lombhuqazwe. Engicabanga ukuthi kona kubaholi bakithi esinabo abakhona bona lephalamende abake zamphakamisa izwi lokuthi labona abantu abalele lapha emgodini banama-families abawathiyayo bafaka buhlungu, namanje futhi balele kabuhlungu. So kungani uprezident uma ngaleso sikhathi wayekubona kuyikuthi kufanele babulawe ngokubana abalungayo sebabulawa ke labona abantu ababengalungani? Ili waye beloko besaphanishiwe belaliswe ezindaweni emgodini ngendlela engikho-right, yisebefile still isalwa nabo na? Uma engalwi nabo kumele abahambe abize ocepheshi bekhiphe labona abantu bayilaliswa ngesizotha ngokuthula, ngoba into zona lezi abantu labana abaningi abafakala ngendlela leya. And then yiyo into edala kakhulu ilizwe libe ne-charm uma ungabhekisisa into esifana nazona lezi. Kuyoba nzima ukuthi sibe nepithi kunabantu abafaka buhlungu abalele futhi namanje kabuhlungu. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani kwistudio 7, ngungwenya lo okhulumayo from Kafusi Manuka. Nginenkinga lapha badala, ngicela ukuthi lizame ukusibizela abantu abadubula indlovu. Indlovu seziqeda amabele ngapha ngasesigabeni sangakithi eKafusi Manuka. Ma udlula esanekiseni nje, ma usesanekiseni laphana ungabuze eKafusi Manuka, bayayazi bonke. Endaweni zeKafusi Manuka kusiya kuondungwane, khona le ndungwane indlovu sezidla amabele, abantu sezigqedile amabele le. Upikinini khona abantu upikinini indungwane Kafusi Manuka esigabeni senesane sangakithi, hayi indlovu ziyakhathaza mpela, sezigcwele yonke indawo laphana, ziyahlupha kakhulu. Ngicela ukuthi lisibizele abantu bayezidula, ngingabonga ma lingasisiza ngalokho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations usukhuthaze umongameli wakwele Burundi umnumzana Evariste Ndayishimiye ukuthi agcwalise isithembiso sokuhlonipha amalungelo kaZulu asenze ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye. Udubo lokubandlululwa kwabantu abaphila lobugoga luvikwa solubhahile kakhulu kwele Nigeria ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lasithupha 36 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu-18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Abahlaziya ezombusazwe labalwela amalungelo bathi umfutho wegugurawundi uzikulumente engaluphatha kuhle loludalo axolise. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamili nkumo.